o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo enkulu ngolesithathu umhla ka 7 Gcwabakazi 2019 ngoprofethi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ambona ukuthi ube ngumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhatshe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhwe lapha eZimbabwe. Lokhu sokuzakutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyo.
Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eyeVictoria Consultants ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni aseMpumalanga.
Umbani ofunekala kulapha eZimbabwe. Kuleka umbani omningi kakhulu, ifanele kuleka wathi le imali kakhulu ukuthi ingancedisa ukuthi ivale isithetho lesi esithiwe ikwefuneka kwezesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbani ngokwaneleyo.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yeSouth Africa ye-Eskom ukuthi ilethe eleZimbabwe amagetsi afika ku-400 megawatts viki zonke asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Kuthi-ke kwele-South Africa khona ngale bekuyisiphithiphithi namhlanje edolobheni le-Johannesburg ngemva kokuba amapholisa egqagqele leli dolobho angena edinga impahla ukuthi zatholakala ngokungekho emthethweni, njalo bebopha labangela maphepha okuhlala khonale okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eyeVictoria Consultancy ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni aseMpumalanga afana labo India, Japan lamanye ngenhloso yokutholisa ilizwe imali yakwamanye amazwe. Kodwa lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela ukukhulu kwamandla kagetsi ngoba lisehluleka ukwemba amalahle eneleyo ukuphehlisa ugetsi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Eleyindiya ngelinye lamazwe asebenzisa amalahle amaningi ekuphekeni amandla kagetsi anela uzulu walelozwe. Ngomnyaka odluleyo lelozwe lithenge izigidi ezingamachumi amahlanu lambili zamathani 52 million tons zamalahle. Ekhuluma emkhosini wokulotshwa kwalesi sivumelwano, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe kumele lisebenzise ubungane balo leIndia ukuze lithole amathuba entuthuko.
We have been excellent rapport between the Prime Minister of India and Prime Minister Modi.
Silobudlelwano obuhle lelizwe leIndia kanye lomkhokheli walo uModi. Njalo sibona ilizwe le-India selilohlelo lwe-India Africa Forum lapho elikweledisa amabhiliyoni amadola emazweni e-Afrika. Kufanele sisebenzise lawo mathuba ukuze sithole imali ezenza sithuthukise amafekitali ethu.
Owakhathesi leZimbabwe liyemba amalahle amalutshwane aphakathi kwezigidi ezimbili kusiya kwezintathu zamathani 2 to 3 million tons amalahle ngomnyaka. Lokhu kubangelwa yikuswelakala kwemali yokutsha amankampani emba amalahle afana leWange Colliery ehluleka ukuthenga imitshina ephucukileyo yokusebenzisa ukwemba amalahle amaningi. Umphathi ntambo wezemigodi uMnumzana Winston Chitando uthi uhulumende uqhathe iVictoria Consultancy ngenjongo yokwengezela imikambo yokuthengisela amalahle kwamanye amazwe.
Ilizwe le-India yilo elithenga amalahle amaningi emhlabeni. Ngomnyaka owedluleyo ithenge amalahle afika 52 million tons. Ukuthi kunyanga kamabasa ibisithenge amalahle afika 15 million tons. Sina njengelizwe besithengisela amanye amazwe amalahle amalutshwane. Isivumelana lesi sizayenza ukuthi iVictoria Consultants yenelise ukusithengisela amalahle yethu emazweni afana leIndia.
Lesi sivumelwano samukelwe ngabantu ngemizwa etshiyeneyo. Umnumzana Brian Dube sithi bekungaqhathekanga ukuthi uhulumende aqhathe inkampani yeVictoria Consultants ukudinga imikambo yokuthengisela amalahle ayo, ngoba umsebenzi okade ungenziwa lugatsha lukahulumende.
Mina ambona ukuthi ube ngumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhathe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhoya lapha eZimbabwe. Lokhu sokuza kutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyi, ebhadala umsebenzi eminyade engakwanisa ukuziyenzela yena esebenzisa i-embassy yakhe ese-India, kumbeni i-Ministry of Mines ibingakwanisa ukuyenza khonoko.
Abanye baveze ukukhathazeka ngalesi sivumelwano besithi uhulumende ubengaqakathekisa ukuthengisela amanye amazwe amalahle njani lona ilizwe lisebunzimeni. Unkosikazi Sakile Moyo uthe ilizwe kumele liqale lende amalahle enye labantu balo lingakacabangi ukuthengisela amanye amazwe.
Yazi udaba lolu vele lubuhlungu vele, mina kimi liyangikhathaza, liyangitakaza. Kabaqale belungise vele ikhole ekhona lana, beyilungise yenele isisupply, isifakele nje lathi amagesi ozothi lathi sizibone njengelizwe. Lokhu ukuthi bayathengisela abanye abantu thina singakalungiselele, ayi akube ngcono.
Umsebenzi wokwemba amalahle ubhekane lenkinga eziningi ezifana lokuthela kwemali yokuthenga imitshina elohlonzi, isimo semisebenzi yokuthwala kwawo kungaba ngezimota loba ngololiwe. Owakhathesi ilizwe lenhlelo ezilishumi zokwemba amalahle esabelweni seMathebeleni North ezimelele ukuthola imali yokuthuthukisa lomsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yamandla kagesi yakwele South Africa i-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe ugesi ofika ama-megawatts angamakhulu amane, 400 megawatts viki zonke, asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Uhulumende uthi uzabe ebhadala ingxenye yesikweledi alaso ku-Eskom viki zonke. Njalo uxoxisana lenkampani ye-Hydro Kahora Basa eye-Mozambique ukubana athole usizo olufanayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Nsunungkuli Mbongolwane.
Kuzasebenza okwesikhathi esifitshane, kodwa kuthiwa ngesikhathi siyazi ukuthi i-400 megawatts leyo ayeneli umbane ofunekala kulapha eZimbabwe. Funeka umbane omningi kakhulu. I-400 megawatts leyo imnani kakhulu ukuthi ingancedisa ukuthi ivale isithethe lesi esithiwe ukwehluleka kwezesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbane ngokwaneleyo. Izakhona ukuthi ivuse amagesi mhlawumbe eHarare nakubulawayo kuphela, elinye eziyindawo zonke zilizizezaa zonke zimnyango. So lokhu kutho ukuthi i-400 megawatts ayeneli ukuthi ilayite imbali yonke efunekalayo kwele Zimbabwe. So yindlela nje abazama ngayo ukuthi bayabona ukuthi abantu sofika ekuthethweni ukuthi abantu bazogcina bengena emgwaqweni betshengisela ukuthi khona hayi ilizwe liyizivezelayo kaze libe khona. Layo i-South Africa iyazi ukuthi yayibapha le igesi ongaka, bazama ngazo zonke indlela ukuthi bevimbele abantu bezindaze bengaphumi. Wathi yabona sokusebenzekancane ukuthi abantu bezindaze bacrossile impofo bangene e-South Africa ngoba isimo sisekhaya asisayenzi.
Yona i-Eskom njengenkampani iyenelisa yini umsebenzi khona ngapha kwele South Africa?
I-Eskom ivele iyehluleka ukunceda abantu base-South Africa. I-Eskom kuke kwabikwa nje kweviki ephelele ukuthi nayo iyenze ama-losses afika 20 billion rand this year. So okwenza ukuthi i-Eskom nayo iyehluleke ukuthi igcine ama-lights e-on kwele South Africa. Lokhu ukuthi bayathatha njalo bethengise omunye umbane okufake kwele Zimbabwe yipolitics edlalayo bazama ngazo zonke indlela ukuthi bavimbele abantu bezimbabwe ukuthi bengangenele e-South Africa ngoba becabanga ukuthi e-South Africa kungcono. Akunabungcono lapho e-South Africa ngoba siyazi ukuthi sokusebenze amalanga amalutshwana nje ukuthi i-Eskom layo ifike esimeni ukuthi abagesi azabevalwa njengakholokhu kwenzakala ezimbabwe.
Lo bekungumnumzana Walter Nsunungulu Mpongolwane, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Uxoxelo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UZulu wakobulawayo uthi ulelungelo lokuthi aziswe lapho uhulumende eboleka izimali ngoba kunguye obhadala lezo zikweleti, ethi noma ngasiphi isikhathi ilizwe akumelanga lidlulise isilinganiso sokungamashumi esikhombisa ekhulwini i-70% yendleko kanye lokuqathaniswa kwemali ebuthaniswayo i-GDP. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
UZulu wakobulawayo labenhlangothi zonke zempilo bebethe gwaqa lamhlanje behlaziya ngodaba lwemali abathi luyinsindaba phendule okwamanje elizweni. Unkosikazi Thendai Bobo wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development uthi uhulumende uyephula amalungelo oluntu ngakwenzayo.
The issue here is that our government is not following a constitutional and legal procedures on how to borrow. Indaba ekhona lapha yikuthi uhulumende wethu kalandele amalungelo esisekelo sombuso lezinye indlela ezisemthethweni nxa lapho kubolekwa imali. Ngoba nanku uZulu kabuzwa, njalo nxa beboleka ababoleki bakhawule lapho okushiwo isisekelo sombuso.
Unkosikazi Pretty Sithole osakhulayo uthi baphatheka kubi ngezikwelede zelizwe.
Sizwa silokuphatheka ngendlela engajabulisiyo ngoba uZulu kumele athintwe andubana izikwelede zenziwe njengoba ethintwa ngemva kokuba izikwelede sezithethwe. Uhulumende ulomlandu wokunanzelela amalungelo oluntu ngokuthi uluntu uphathe kanjani, ngoba singakhangela namhlanje uZulu weZimbabwe umahlikilili usebuhlungwini ngendaba yezikwelede azibuza zona ukuthi zathathwa njani, zizabhatala njani. Ngiyakhuthaza uhulumende ukuthi ananzelele ama-rights abantu njalo ukuze abantu bahlale bemsupporta ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Ben Ncube uthi bayathaba ukuthi idale lephalamende selingenele ukubana lincedise uZulu kulokhu okwenzakala elizweni.
So uhlupho esilalo ukuthi khona izikwelede lezi azi-oditwa. So mina ngijabulile ubana bakhulume ngendaba yokubana iZim Court ikhankasela ubana i-Ministry of Finance i-audite lezo zikwelede ukuze singabi le situation efana laleyana eyokuthi saphiwa izikwelede ezenational airline eZimbabwe kwathiwa khona kumele i-recapacitetwe, kodwa sananzelela ubana kule ndiza mthina ezathengwayo kodwa phambilini sezwa kuthiwa no zazingasathengelwanga. Sathola ukubana iZimbabwe Airways yayingaso yelizwe.
Unkosikazi Melissa Nxumalo isakhamuzi sakobulawayo uthi kumele amasela abanjwe phambilini kungakwenziwa okunye.
Kungaqali kubanjwe kona laba abantu fele abatshontshayo kuqala elizweni singakaqali first sibuye ngokuthi singabhadala kanjani. Abantu abatshontshayo ngobani? Izinto kazi-odithwe ngendlela ezimele zi-odithwe ngakhona. Umuntu obanjiweyo efuna ukuthi umuntu lo uyangaphi? Sikhuluma kathesi kule 15 billion eyahambayo, asikwazi kathesi ukuthi ngaphi 15 billion le isingakhona ukubhadala isikweletu zonke, but 15 billion ehambileyo ama-minerals amayinwa emaphumabhoda imali ziyangena, zingena nge-forex, but sinezikwerede singawusisiyo njengama-citizens ukuthi imali yangona iyangaphi, ihamba lobani, iyenzani lapho ekhona.
UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngendlela aphathwa ngayo, ukuthi bona abaziswa ngokwenzakalayo inkokheli esembusweni ichaphaza inotho ingadingi amacebo lembono yabo okungaphathisa ilizwe ukuthi liphume enkingeni elibhekane lazo. Loba bengathabanga bathi bazizwa belokuthokoza okuncane ngoba kulezinye inhlanganiso ezibakhangelayo njengomphakathi ezifana le-Public Policy Research Institute of Zimbabwe abayibo abaqoqela umhlangano oyenzelwe e-Fidelity Life Center kobulawayo phansi kwendikimba ethi Zimbabwe's Debt Crisis and its Implications to the Ordinary Citizens. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lengakhohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15755 kHz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo ole Diaspora Forum sikhangela ingxabangxoza eziqhamuke phakathi kwabosomabhizimusi bokuza asebehlala kwele South Africa namapholisa awe Johannesburg. Iningi labo lingabe Zimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silitshentshe echingweni lingene lani kuhlelo. Osomabhizimusi abakumsebenzi yemithi yokwelapha labakumsebenzi wezempilakahle ochiyeneyo basembukisweni owe International Health Expo owenzelwa eHarare ngenhloso yokwabelana ulwazi lwezempilakahle labantu ukuze bazwisise ngesimo sezempilakahle languncedo abangaluthola elizweni. Intethile zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abamakampani laba athe gwaqa eWild Geese Lodge ngaphandle nje kwedolobha leHarare etshengisa alakho kuZulu embukisweni o-International Health Expo. Unkosazana Thuthuzile Sisancube wenkampani ePendulum uthi batshengisa okutshiyeneyo kwezokwelapha ngenhloso yokutholisa abantu okuthengekayo.
We are striving to ensure that all prices in RTGS are competitive.
Inhloso yethu yikuthi intengo yethu ibe ngaphansi ngemali yama-RTGS. Intengo le inhle kakhulu njalo le quality yemithi lempahla yethu ngeyaphezulu.
Babukisa abalakho ngaphansi kwendikimba ethi Your Health Matters. Bethi njalo basebenzelana le company SMD yakwele United Kingdom elefekithali ese India elungisa abakuthengisayo eZimbabwe. UZulu kuleli ukhala ngentengo yemithi ephezulu okugcina kubachiya bengesenelisi. Unkosazana Dorin Chimufombo uchasisa abakulungisayo phansi kwenkampani yabo eye Varicam.
Today we have brought a product that we manufacture at Varicam, and this product can be bought over the counter.
Sithengisa imithi esiyilungisayo njenge Varicam. Abantu abanganelisa ukuthenga kungela ncwadi kadokotela ye prescription ukuthi abantu bayazi limithi esiyilungisa khonapha kwelakithi.
Umeli wemelike Zimbabwe umnumzana Brian Nichols utshele lumbukiso ukuthi ilizwe lakhe liyaqhubeka liphathisa umsebenzi wezempilakahle kunhlangothi ezitshiyeneyo phansi kwehlelo lwesikhwama ese-President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR.
PEPFAR funding to Zimbabwe has increased annually from $22 million per year in 2006.
Usekelo lwemali lwePEPFAR eZimbabwe lwengezele iminyaka leminyaka kusukela kuzigidi ezingamachumi amabili lambili ngomnyaka ka-2006 kusiya kuzigidi ezilikhulu elilamachumi ayisikhombisa zamadola ngomnyaka ka-2009.
Uqhubeke ethi sifika phakathi laphakathi kwalonyaka lesi sikhwama bese siphathise eZimbabwe ngamadola edlula ibhiliyoni erodwa okwamanje. Emhlabeni jikelele ethi sebephathise abantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 40.6 million abathola ama-antiretrovirals. Abenkampani eFirst Mutual Health bebekhona labo bebukisa ngomsebenzi wabo owe-medical aid ephansi kwehlelo oluthiwa Micromed Plan ohlawulisa ke amadola ayisithupha ama-RTGS nje kuphela ngenyanga njalo elakho ukuhlanganisela ke lohlelo lomngcwabo. Amabhizimusi angene kulumbukiso ophela ngolwesine akugqela umasipala weHarare, iPendulum, First Mutual Life, Amtech, Varicam, abe Health Services Board lamanye njalo kulengcitshi ezikhuluma ngezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sekuyisiphithiphithi namhlanje edolobheni leJohannesburg kwele South Africa ngemva kokuba amapholisa eqaqelele lo dolobho angena edinga impahla abazithi zatholakala ngokungekho emthethweni njalo bebopha labangela maphepha loba ingwalo zokuhlala kwele South Africa okusemthethweni. Kubikwa kubotshwa abantu abedlula isikhombi abedlula amakhula esikhombisa besetheswa icala lokungabe lamaphepha okuhlala kwele South Africa okusemthethweni. Lokhu kulandela ukuxotshaniswa okwenziwe amapholisa ngabokuza edolobheni leli ngeviki edlileyo. Isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela kuzwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, Mnumzana Vusi Moses Banda utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi izizalwane zakwele South Africa yizo ebesizilesikhathi zihlukuluza abokuza abagcine bephindisela ngeviki edluleyo.
Nomthetho ogunyaza amapolisa ukuthi aphule izivalwa ngelezi zindlu zabantu uthi amapolisa angakwenza lokhu nxa kuphela umuntu ongaphakathi esetsheliwe ngamapolisa ukuthi vula wanqaba kumbe makuyukuthi kunento embi kakhulu eyenzakala ngaphakathi engakhoza ingozi ey'mpilweni zabantu. Ayikho ingozi isey'mpilweni zabantu ngoba bekungena bantu ey'tolo kanti futhi njalo nabanikazi bamashopu vele bebengavulanga namhlanje besesaba lokho okwenzakala izolo. Kusho ukuthi amalungelo abantu aphethwe ngendlela kumbe singathi ahlukunyezwe kakhulu namhlanje. Laba abanamaphepha abavele bathatha umuntu eyizele ihambela abuza ukuthi apha amaphepha akho bakhomba amapolisa abesethathwa afakwe emotweni kusho ukuthi nabo amalungelo abo ayabe ehambe aphathwa kabi ngoba nakho phela kusho ukuthi umuntu wokuza nje lapha sokumele ukuthi noma unephepha elithi liyakugunyaza ukuthi ube khona ezweni lase-South Africa lelo phepha alisasho lutho ngoba sokumele uphinde ithathwe futhi ususwe emsebenzini ngoba umthetho uthi umuntu wokuza kufanele ukuthi ahambe ephethe incwadi emkhombayo ukuthi ngakuphi ukuze angahlukunyezwa ngamaphoyisa. Pho ma umuntu ephethe ngwada phinda kubunyeke kuyabe sokufisha ukuthi lawo malungelo asephinde futhi njalo angahlonishwa.
Yebangaki kahle kahle ababothiweyo abadojiweyo ngamapolisa?
Sizwa kuthiwa inani labadojiweyo manje selingamakhulu angu-7 that is sisezwa manje siyaqiniseka ukuthi kulabadojiweyo is about 700 of them.
Ye manje kubona labo abadojiweyo abeZimbabwe bengaba bangayi?
Asikabi nesiqiniseko njengamanje kasazi ukuthi abadojiweyo ngabakuwapha amazwe esikwaziyo nje esaqiniseke ngakho ukuthi abantu abebedojwa ngabantu bokuza indawo le esikhuluma ngayo ekudipi no-Troy no-Delvas no-Fanfilak no-Small yindawo egcwala abantu abasuka emazweni ahlukeneyo ngoba kulapho kuthengwa khona iy'mpahla nabantu abasuka ngaphandle beza kuleyo ndawo bezothenga iy'mpahla abahamba bayozidayisa eZimbabwe. Siyazi kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe baphila ngokudayisa iy'mpahla ema-flea market abazithenga lapha e-South Africa khulukazi lapha eGoli. So kungenzeka ukuthi inani labantu beZimbabwe abadodiweyo kulabo bantu liningi kakhulu ngoba abantu beZimbabwe bangabanye babantu abaningi kakhulu abangabokuza lapha e-South Africa.
Lixwayisa abavela eZimbabwe ukuthi benzeni ngalesi sikhathi sodubo lolo?
Namhlanje besibaxwayisa nje ukuthi abantu bahambele kude naleyo ndawo ngoba besibona nje ukuthi ngendlela namapolisa abesebenza ngayo sokungenzeka ukuthi kugcine sokuqale izimpi ngoba amapolisa bethi abantu uma bemile isibangana eside laphaya bebuka nje kuphela aqala ukubalanda ebakhombe ngazelezi izibhamu zabo zama-rubber bullets. Ubona ukuthi hawu abantu bayabuka nje kuphela ngoba bafuna ukwazi ukuthi kanti kwenzakalani kodwa bese bexoshelwa kude. So besibaxwayisa ukuthi abangasondeli kuleyo ndawo iziphele lento eyenzakalayo ngoba into esesiyibona sibona ngathi amapolisa adinga ukuthi kube gcine sokunezimpi ngendlela abakhuluma ngayo noma bekhuluma ngabantu. So siyabaxwayisa abantu abayizalwane zeZimbabwe ukuthi abangadlaleli kule ndawo abadlalele kude noma kunezinto abazidingayo kuze kube khona ukuthula mhlawumbe mase kunokuthula bangahambela kuleyo ndawo. Kanti njalo-ke siyasho phela ukuthi njengoba isimo sisibi kangaka aga sicwayisa nje ukuthi abantu beZimbabwe bahlale bangayi kule ndawo ngoba into esiyibona yiyo leyo ukuthi kudingwa ukuthi kugcine kuthiwa abantu bokuza abanamthetho abalawuleki.
Mnumzana Vusi Moses Banda isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela izwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum lapho-ke ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulamankampani aweZimbabwe alishumi lanhlanu asembukisweni weBotswana uxolo. Inkulungwane lenkulungwane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBilitana bezithe gwaqa emcimbini weZimfest 2019 owenziwa minyaka yonke. Lo mkhosi ubuthanisa abantu bejabulela isiko lalapho abadabuka khona begida behlanganiswa yikudla lomculo wasekhaya. uyezi Rachel Spanda usethulela lolu daba.
Umcimbi lo uhlezi ukhalelwe ngabantu abaningi iminyaka yonke ngoba wenziwa ngesikhathi sokutshisa, njalo ke abantu bavame ukuya kuwo bezimuli ihlobo labangane. Lo nyaka wenzelwe kwelinye iplaza yaseduze ledorobheni leLondon eleColesdale. Abaculi abajabulise abantu bagoqela uThomas Mafumo, Wiki D, uBuzi Mhlanga, uEnzo Aisha, DJ Zindle weSouth Africa, labanye ababulawayo esebehlala eNgilandi. Uthungayithikirayi ngomunye wabo.
Iprogram eyalonyaka ibijabulisa kakhulu ngoba bakulabantu abasifazane abaningi ukwedlula iminyaka edluleyo. For the past years vele bekunzima ukuthi abafazi betholakale beheadliner or the support bengama supporting act. It was difficult to break through or to get linked up with ama slots, but even first lonyaka isikhumbulile.
Kusisa senkosi ngomunye njalo abaculi abakade bekhona, yena ufakaza ngokujabula akwenzileyo.
Sikholisile kakhulu kakhulu kabanzi estejini lapha, abantu bebebanenge kade bezobukela abalandela imculo yethu yabantu baseZimbabwe. Labanye ababuyile bevele ekhaya eZimbabwe, labanye abavele besala lapha.
UBuzi Mhlanga uthi kumele kuqakathekiswe abaculi bonke beZimbabwe, kungabi le nketha bechabi.
Kuhle kakhulu ukuthi onkolo ukuthi uphefomele abantu bakini, but uyazi ukuthi kubuhlungu kodwa ngenye indlela ngingakubanga ukuthi kubuhlungu ngoba kukhanya engazani thina abantu basemathebelelands. It's like asiqakathekisiswa kakhulu lapha kuzimfesi. Singabantu beZimbabwe, singabantu banye eZimbabwe. KulamaNdebele, kulamaShona, kulamaKhalanga, kulamaTonga, kulayo yonke imihlobo. Lathi sifuna ukuthi siqakathekise kube le fair treatment.
Abantu babuye kulomcimbi labo bafakaza ngenjabulo ebekhona kulomcimbi, abanjengomnumzana Bekuthemba Fuyana.
Into engikholise kakhulu, number one, mina njengomdida ngikholise ukudla, ukudla beku-right. And i-organization yakhona idlula eminye iminyaka engike ngaba khona lapha. Iminyaka this year is everything is efficient.
Umnumzana Sipho Gumbo ohlala edorobheni leLondon uthi owalonyaka umcimbi wezimfesi ubuphambili.
Ezimfesi mbuye nonkosikazi labantwana, and this year izimfesi ngithanda ivenue yangkhona. The farm is nice views, is a different venue from last year. Ayikho kuma residential area, and ama-queues etshwaleni this year is better and better entertainment and DJ.
Unkosazana Nomsa Mlilo simthole egida kumagama, so uncane indawo.
Mina ngikholisa ama-artists ukuperforma, ama-DJs and all that, and everybody's just socializing and everything is just really organized. Baba labantwana and they seem to be enjoying themselves too.
Baqoloshe abantu abanye bahlangana bengabantu abacina nakudala. Kwadliwa, kwawoswa inyama, kwagidwa, kwanathwa kungabizozwayo kumcimbi wezimfesi ka-2019. Silethemba abaqoqa lomcimbi iminyaka yonke bazabe lokhu bethuthukisa ukuhlelwa kwawo, ngoba olonyaka abantu abaningi bebefakaza ukuthi ngempela ke ubumuhle. Kukanti-ke abaningi bebesola ukuthi-ke abaculi abavela-ke kwamanye amadorobha ikakhulu kuntuthu ziyathunqa bebebalutshwana. Ngakho bacela laba baqoqayo ukuthi bafake lalabo-ke abavela kuntuthu ziyathunqa. Kukanti-ke imizila bemide yokuthenga utshwala okwenza ukuthi laba-ke abanathayo bakhale kakhulu. Ngimele Studio 7 maplazini eLondon, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Abe kukhanya ukuthi bekungabizwa ozwayo ngale ngaseLondon emcimbini weZimfest 2019. Siyabonga ke Ezra Chisa Sibanda. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje njengoba isikhathi singasazivumeli ukuba siqhubekele phambili. Igama lami uPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.